Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ni mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 8 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka kansela owe extension
Obe ngumeli wekuwazana edale leparlamente njalo eyisiphathamandla seMDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane weCOVID-19 kuleli izolo kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu kukhweze inani labantu asebedliwe yilomkhuhlane laya kumakhulu amabili aletshumi 210. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ababili laba ngabakobulawayo. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamakhulu phose amabili 182 okukhubhule inani lasebetholakale belesifo lesi selokhu saqhamukayo laya kunkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amathathu 7298. Inani lasebephephile lalo likhwele ngabantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lambili 82 laya ku-5455. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha lamatshumi amathathu lantathu 1633. Obe ngumeli wekuwazana edale leparlamente njalo elilunga leMDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Umushayi obe lilunga leNational Standing Committee yalelibandla ubhubhe izolo ntambama. Umushayi ubikwa eke waqaleka ngeviki edluleyo. Kumbiko eliwethule enkundleni yeTwitter, ibandla leMDC Alliance lithe lidanile kakhulu ngokutshona kwakhe njalo lithe lilahlekelwe liqhawe ebelisebenza nzima. Sixoxe lomeli weSouthern edale leparlamente laye olilunga leMDC Alliance umnumzana Peter Moyo.
Mnumzana sonke sikhathele ngoba kusethusile kakhulu ukuthi kathi kuhamba njani. Ngumuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka kansela owe extension uMasunda basebenza laye kakhulu engumuntu ozimiseleyo umuntu ongelankhani kungenani ukuthi waye national member kodwa wayezehlisa esenza ukuthi umsebenzi uhambe kahle so yikulahlekelwa okukhulu kakhulu.
Lingaba lolwazi yini lokuthi udliwe yini ubegula kuhambe njani?
Okwakhathesi abantu basaphonga ukukhuluma nje besithi kuthiwa khona uwile uthe sewile wase sokukhanya ukuthi ama-doctors bathi kule cancer njalo wasetshona kodwa ke ha kungaba ngumkhuhlwane bani ngaze ibe yi-cancer i-cancer enjani leyo iphonga ukuthatha umuntu silibele nje kangaka ayengazange atshengise ukuthi khona uyagula kumbe kunjani hhayi umuntu ozihambelayo nje
umshayi ungamchaza uthi ube ngumuntu onjani ube sebenza njani labantu njengelunga ledale leparlamente njalo belisebenza njani la ekubandla
umshayi ngumuntu kade eziyehlisa kakhulu ngumuntu akadengelandaba lo muntu nxa likhuluma ngumuntu wayelalela ukhuluma lokho okukhulumayo liphendulana kuhle kuhle engumuntu ohlala ezihlekela nje nxa efaka ama-contributions akhe kuparliament ngumuntu wayekhuluma into elengqondo ngazi umkhangele ezikhulumela so ngumuntu owayeright kakhulu okuthi siyeza ubuhlungu mnumzana okuthi kanti kuyini sibili sibili umuntu onjengomshayi ukuthi khona athathwe ngendlela enje kusizise ubuhlungu obukhulu kakhulu
umnumzana Peter Moyo ungumeli weSouthton edale leparlamente njalo ulilunga leMDC Alliance sixoxela eseHarare Iqula likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla lilanda ukuze khulumisana labamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni lokuthi kungalungisiswa njani. Umsakazo we-SABC ubika ukuba amalunga equla leli agoqela iziphathamandla zebandla elibusayo ele-ANC umnumzana Tony Yengeni, umnumzana Ace Mahashule lonkosazana Lindiwe Zulu, yena owaphatheka kunkulumo ezathela uhulumende wenkazato phakathi weZANU-PF le-MDC ngo-2009. Iqula leli lizakhulumisana leZANU-PF lamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso zikaZulu ngodaba lokwephulwa kwamalungelo okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lezinye inkinga ezigoqela ukubhidlika komnotho ngenjongo yokudinga isisombululo. Kepha uhulumende kaMnangagwa uqina ngokuthi akulahlupho eZimbabwe.
Yebo 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 mthokazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esixoxa khona ngegciwane le-COVID-19 eselibambe abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwezikolo zona ezivulwa ngevikezayo mhla ka-14 Mpandula. Mthokazi omuhle ungakhuthwa yilolu hlelo yilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usechothoze ukubulawa kwesotsha echifu ngomgqibelo ngabasolwa ababili abadutshulwe ngamapholisa lamasotsha labo bafa ngesonto. Ababili laba babikwa betholakale belemibhobho egoqela emibili ababeyithathele amasotsha lawa ngemva kokuwahlasela. Embikweni awethu leizolo umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avumele ukuhlaselwa kwabezomvikela. Wengeze wathi abenza ubudlwangudlwangu obunje bazajeziswa kabuhlungu. Isocha elafayo ngumnumzana Lawrence Mupanganyama njalo elalimalayo elilokelela liswe esibhedlela ngumnumzana Peter Shirevo. Amabizo abasolwa wona akakaziwa. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo.
Umbiko ka Mongameli uyasethusa kakhulu. Yebo naye wenzakele konke lokho kwenzakeleyo. Kodwa ukuthi uMongameli aphume esesethusela abantu kangaka esesenza enika amasotsha amandla ukuthi umuntu ongani uyabasondelela ongathi uyathini dubulani libulale. I think kuzanika ipresident erongo kakhulu emasotsheni ethu. Sebezaba lamandla ongamabengabebelela bengabengamelanga babelawo and bazayihluleka ukuba controller. Akulunganga sibili khona lokho ukuthi ilizwe siliphathe ngendlela nje sikhulula amasotsha ethu ukuthi anytime nje bengacabanga kabadubule and badubulele ukubulala bangadubula ukuthi kumbe kuthwana. So I think umbiko kaMongameli mina ngibona ngani kawuhlali kuhle njengoba ilizwe lingani izinto zimanzonzo zinje ukuthi ngawubhulabhulile umlilo wawubamba ngendlela engcono kulaleli ngoba amazwi afanayo futhi akhulunywe ngu-Opa Mtshinguri uminister we-defense. So kunika amasotsha amandla ayesabekayo ukuthi benze izinto ngendlela abacabanga ngayo nje.
Njengomuntu olwela amalungelo oluntu, ubone ngani bese bephelelwe yini abakade bebadinga kumbe bekuleyinye yinye indlela yokubabopha bengabulawa?
Ngazo zonke indlela ezivumayo bekungaba kuhle kakhulu ukuthi nga whether izigangi lezi zibanjwe ziphila. Nxa sibala abantu laba bebephethe ama AK angu-2 akade le 30 rounds zenhlamvu belandwa ngamasotsha amaningi lamapolisa amaningi bebezadubula beze befike ku-stage sokuthi bazaphelelwa zenhlamvu nxa ukuthi bebesesabile bese bebagombolozela nje bebabambe ngezandla bebathathe bephila baye umedale indaba yabo bayikhulume baphendule sizwisise. Khathesi ungakhala sesisele sile gephu yokuthi kunganithwa ama-serial number embhobho ekhithiweyo ebanjwe abantu laba sebedujiliwe. La ma-serial number embhobho okuthiwa yathathwa echivu akusahambelani. So kuzasishiya kusile mbuzo ukuthi pho eminye leyi inga laba abantu laba bazathini njengoba sebefile bebevele bejongeni bekuyini okubenza ukuthi beze be-athakhana la masotsha bethatha izikhali. So impendulo zonke lezi kazisekho. Abantu labo kumele bebanjwe ngezandla bethoniswa emthethwandaba indaba yabizwakala ukuthi bevele besuka ngaphi besenzani besithi bayenzani. Amanye ama-critics ayatsho ukuthi indlela abantu laba abalimele ngayo abatshawe ngayo kukhomba ukuthi ngxenye bafe sebebanjiwe. Asiselaqiniso lakho andiyabona konke khona lokhu. So ngaba babambe bephila ngaba yenza into zabalula.
Umnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubexoxa loSthandekile Mhlanga we Studio 7. Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association isikhuthaze uhulumende wakuleli ukuthi akhulumisane lowe South Africa kuvulwe imincele ukuze abaphila ngokuthengisa benelise ukuyawoda abakuthengisayo kwele South Africa. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni uthi ukuvalwa kwemincele ngenxa ye-COVID-19 kufake abaphila ngokuthengisa esimeni esibi. Uthi abanye babo sebaze badla le mali yamabhizimusi.
Sithi uhulumende weZimbabwe songathawa engavula umngcele sike sabhala incwadi sayihambisa ku-ministry kumbe ugatsha olubonwa ngomnyango wezangaphakathi yabathi i-Home Affairs le-Cultural Heritage. Sithi uhulumende weZimbabwe kakhangelisise udaba lokuthi umngcele ivulwe ebonisana ndawonye lo hulumende weMzantsi Afrika khonapha ukuthi kube le mzamo yokuthi abantu abathengisayo bathole ithuba lokuthi bayithenga impahla kuvulwe izitolo ezilungile. elungiselwe ukuthi abantu bathenge baphenduke njalo futhi kube phiwe imibhangaphetshana ukuthi bechaphe umngcele bayethenga baphenduke futhi kanjalo belandela iziqhumo zezibekiweyo inhlanganiso ezimpila kahle umnyaka umhlabeni ongejile le World Health Organization kube lokuthi kusetshenziswane phakathi kwabakhangele ngomnyango oza ngaphakathi kuleli laseNingizimu Afrika ukuthi abantu abachaphe umngcele bakhangele ukuthi bayalandela iziqhumo ezibekiwe ezibangamemethekisa umkhuhlane we-COVID-19 ngoba sibonile abantu bephuma lapha ebulenjini begonjozele ngamasotsha akwele eMzantsi Afrika bekhala ngokuthi ukudla kuyadula elizweni, imithi iyadula njalo futhi kwezindawo kayikho, kodwa kungcono baqume bangene iganga bayethenga kwele South Africa. Sibonile omama bezikhulumela ngemilomo yabo besithi bona kungcono baqume begula benjalo, but ke ingozi ukuthi basebengazifaka engozini zokuthi babanjwe iganyavu bathathele impahla balimale kakhulukazi futhi baphinde kwengeze amathuba omkhuhlane lo memetheke ngoba nxa bengena kula muntu abakhangelayo bahlolayo ukuthi balawo mbebalawo.
Ngesikhathi uhulumende egethisa kuziqondiso zokulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane isezwa esithi abantu abazisebenzayo ababhalisa kuye yibo abazavunyelwa ukuthi babuyele emsebenzini bavule amabhizimusi abo. Yebo, bakhona yini abangamalunga eno asebevulile?
Ye, abanye sebabuyela endaweni zokuthengisela, kodwa ke sisazi ukuthi abathengisayo lapha babethengisela khona abanye kwathiwa basuke bayethengisela kwezinye izindawo ezithize ngoba sokuvala bathengisela khona. Ngokunjalo ke abanye balokhu bemelele ukuthi uhulumende wesabelo avule indawo zokuthengisela lezo azithembisileyo. Sike sizwa kumaviki aphelileyo ukuthi kwavulwa indawo ngicabanga ukuthi ezimbili, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi ngakuyaphanga sabasheshe bavule lezo ndawo abantu basebenze. Yikho ke okunganiki kunzima nxa sikhuluma nje ebunje.
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngoyinhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngesicelo salinhlanganiso. Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi osanda kususwa esikhundleni sikaMeya weHarare umnumzana Herbert Gomba labanye abahlanu ekade bengamakansila asuswe labo sebekweze amaphepha enkantolo bephikisa ukuxotshiswa kwabo ezikhundleni lezi libandla leMDCT. Ugomba labanye bakhe ngabebandla leMDC Alliance. Inkundla yesayithi yona ithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwezakhamizi zeinsiza lenkokheli yakuleyo ndawo phezu kokuvunyelwa kwamaChina ukugebha igolide kumfula uyinsiza lo uMzingwane. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bestudio 7 lonke khona ngapha ngaseMelika? Hayi, thina siyasaphila sincenga inkosini. Hayi, siyezwa sikuthiwa izikolo sezivuze zivulwe. Ye, izikolo zona zivuze zivulwe ngoba abantwana bona lapha ekhaya sebesenza into ezingabafanelanga, bayabonakala engqondweni, abanye ngabazithwalayo, akusaqondakali sibili. Kodwa ke singazi lapho into esesabayo i-COVID-19 ukuthi bazayitreat-a njani ezikolo la. Kunzima lonyaka le ndlala. Ezifuyo ziyaphela, sazi besithembele ukuthi uNkulunkulu mangaphangisa linetha izulu lakhe ingcebe kungaphepha okunye kube nganeno. Sizoyala standards enkosini ngoba yiyo yazi. Hayi, ngibulise ke bonke abangaziyo ku-Ward 8 ngithi livuka njani liziphathe abantu bakithi. I-corona iyabulala, singayeyisi.
Bingelele njalo ngiyalivukisa kumsakazi lonke. Ngithi inkosi mayibe lani. Sincenge nini kuNkulunkulu sivikane la umkhuhlane lalo weCorona. Bingelele izihlobo bonke labangane abasezindaweni ezithiyeneyo. Bingelele ugogo uMandlela osenyathi. Bingelele lo Elise. Bingelele lo Melane Ncube ohlala kuVillage Folder. Kanye lomntana wakhe uDile.
Njani uma Studio 7 siyabonga inhlelo zenu zenzayo. Mina umbuzo wami yilo engilawo. Kanti bona i-government yeZimbabwe ama-service evanti yodwa abantu abakhona ini elizweni ngoba kukhanya yibo abakhangelwayo kuphela.
Heyi kubuhlungu kakhulu ngezigrawundi nxa ikhunywa kanjalo. Omama uthi kumbuza agcwalisa ephalamende kumbuza agcwalisa ngaphi babuye ezogcwalisa ebantwini babuye ezogcwalisa ebantwini kanti zukaneqalisa khona kwantu wahamba ethumela isport asihamba sikhuluma sithi curfew wakhipha amasotsha wonke ezobulala abantu namhla sezakuyagcwalisa khona ephalamende abegcwalisa ubani bahambe ngezindawo ngezindawo njengokubekwa kwakhe amasotsha la ahamba ayabeka nanguye ukhomanda wangukhona omkhulu wangukhona naye kabuye kabuye yena ezogcwalisa abantu ekhane nabantu ekokhuluma ukuthi nika nabantu mathambo la agebhayo uyabusa amazwi umuntu wakho ukuthi kudlala ngabantu lokhu abuye ehambe ngezindawo ngezindawo kambe ezefika nalapho engikhulumela khona kubonale kutawile emgodi abantu bagqitshele emgodi bedutshula begqitshelwa phakathi emgodi ekutawule kosikene ake hambe zonke izindawo zonke lezo kungapheleli ukuthi iphalamente kumbe ngayicolisa yabe icolisani iphalamente enkwini konoku
njani balaleli beStudio 7 mhlaba wonke eZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, all over the world. Kulento engihlupha kakhulu la. Uyabona umbuso kamnangakho indlela oyenza khona ayisikho. Kathesi indaba le eyabelungu bekufanele ukuthi abelungu mabebuya babuye bezophiwa umhlaba benikwe umhlaba mhlawumbe nabantu bendawo zona lezo njengathi siyimathebeleni into kufanele sibele egunya lokuphakalini mhlabathu sibone ukuthi bayasincedisa laphana kungancediswa ngabi ngoba kulamanye amapulazi ozathola ukuthi uzulu ufuna ukuthi amapulazi lawo inkomo zabo zidle lawo imfuyo zithole amadleko so kupho kuthatha umhlaba nje wabuwabo unika lona lalona lalona ayiphawa ngamandla olawo upresident ukumbuza mkuva lawo amehlo kumbe istrategy esinye nje abuya laso from nowhere lokho ayisikho thina umhlabathi lwana ngowethu ngowabantwana ngowabazali ngowezizukulwane ezizayo so akufananga nje sibu abuse la madoda ngendlela ababusa ngakhona umnanka wagwali khulu yakhe ya is not good futhi kule ndaba esasalele emuva yegugula wonke okufanele ilungiswe especially kithi emaphisa kubokhezi le echelanyemba abantu balimali babulawa kabuhlungu umbuso lowu but bengakhohlwa la abadala ukuthi sibayakhula and i-generation ngokukuza kwayemuva ma izinto zingalungiswa kuzaba luhlupho ngokuya kwesikhathi lo jeni futhiwa ngujeni ujeni wakhona lo jeni uilamzulu lo mlungu lo osebhulawayo lo oxhamandisa indeni engabe uyenza le nto yakhe okufuna ukugebha amangcwabe kami kabayekele ukuhamba phambili ezintweni ezizabahlupha kusasa asokwabo wayevele ngaphi uma kuthi ulwela amalungelo abantu wayevele ngaphi uMordekhayi lokhu omtshelanyemba khesi
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELSaudi Arabia seligwebe abantu abayisishiyangalombili ababikwa babulala intatheli zindaba umnumzana Jamal Khashoggi ngo-2018. Abantu laba bazaphika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa kusiya kwengamachumi amabili. Inkantolo yakwaLepilitane izolo iyale ukwamukela isicelo sikaMnumzana Julian Assange esokuthi kudluliselwe phambili ukuhluzwa kwesicelo seMelika. Yona ethi kumele abotshwe ahanjiswe kulelo lizwe ukuyabhekana lamacala awetheswayo awukuveza lokuchaya imfihlo kahulumende ngaphandle komthetho. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuya kusiba kubi ukufuthelana phakathi kwabasekeli bakamongameli Donald Trump labasekeli bomkhankaso weBlack Lives Matter. Wona ochothoza ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe. Lokhu kwenzakala kakhulu nxa elinye icele lithe laba lombuthano kungaba yimihlangano yokukhankasela uTrump kumbe ukutshengisela kwabeBlack Lives Matter. Ngeviki edluleyo kube lodlakela olubi edolobheni leKenosha eWisconsin kulandela ukudutyulwa konsundu uMnumzana Jacob Blake yena olokhela liswe esibhedlela. Ngomgqibelo eTexas lakho kulomsekeli kamongameli Trump onqindanelo weBlack Lives Matter kwacina kungenela amapholisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe ebesikhona kusenzakala lokhu uMnumzana Gary Twala Jackson.
Sibonile abantu bezondile kakhulu bafuthelana. Bekuyindlela abasekeli bakamnumzana uDonald Trump abenza ngayo. Kuhle ukuthi singabantu sivumelane ukuthi singavumelani. Let us agree to disagree. Angisho nxa singaboni ngeso linye kakusho ukuthi sesiyizitha. Ngakho laba abalandela uTrump bebeqondane labanye abathi hayi umnumzana uTrump thina kasivumelani lendlela ayenza ngayo kumbe indlela acabanga ngayo, kodwa lokho abazange bakuvuma. Babona kungcono ukuthi kugoqa inqindi bese kuchova isibhakera, okuyinto engalunganga njengoba sibonile laphana imfanekiso yompikitsha ekade khona. Akuzange kwangijabulisa mina kutho ukuthi bafuna ukufithizela abantu to impose their understanding kumbe indlela abafila ngayo kwabanye abantu, okuyinto engalunganga. Ingaphi manje democracy khona lapho?
Lo elalimlwela owayebotshiwe owe-Black Lives Matter wagcina ngani?
Okwenzakalayo ngemva kokubotshwa komnumzane weBlack Lives Matter sasikhona njengoba lasibona. Akuzange kwasiphatha kahle njalo sakhuluma phambi kwabo, sawabuza lawo amapholisa njengoba labona ukuthi kule ngxabangxoze ekhona, kule ngxabano ekhona lapha abantu bayalwa, wena ufike ubona abantu besilwa njengomphathi mthetho, ubusuthatha umuntu oyedwa ubusumethesa icala lokuthi ngiyoqala sindo. Sawala lokho sathi bakwenza kanjani ngoba bebengekho, indaba bengalaleli ukuthi kwenze njani, kuqale njani. Ngakho kwaqhubeka sabatshela ukuthi silabo ubufakazi bokuthi lo mnumzana akasuye oqala ukujika inqindi noma sebembophile. Kodwa ngemva kwesikhatshana baya bamkhulula lwana umnumzana engumlandeli kaTrump. Sabona sebembiza sebekhuluma ngoba sathi ukuthi kabizwe nxa kubotshwa lo laye kabotshe, kodwa bambiza akazange afakwe izankosi. Sabona bembizela eceleni bakhuluma laye ngokuhlonipha, inhlonipho engazange yanikezwa lo omunye abamfaka izankosi. Kodwa hayi, sajabula simbona sekhululwa ngoba sasikhathazekile ngendlela aphathwa ngayo, kodwa hayi wakhululwa.
UMnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Obe ngumeli wekuwaza na etalele parlamente njalo eyisiphathamandla se-MDC Alliance uNkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wakwele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo unguNtungamile Nkomo.